Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokungena kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo.
Umhlonitshwa uMaphosa le-crew yakhe labana abayi-10 bathe bona bazwiswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi umongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehluleka ukubhadalela ama-candidates.
Obe ngumkhokheli wesonto yeZayoja umfundisi Ezekiel Gudi usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abanye bathi kabavumelani lalesi sinqumo.
Kuyahlupha kakhulu, kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe, kususwe ebandleni leZANU-PF, kususwe emabandleni ezombusazwe.
Ikansili yakoBulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue bengabe bandla leZANU-PF.
Baba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakuqala wazama banethula ngoba kamtwela otsharuka lapho ukuthi hhayi wasebenzisana lesishona utsharuka uyakuzotora Bulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokuncintisa kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Kasukuwere uhambise amaphepha emthethwandaba izolo ekhalaza ngokuthi umahluleli uJustice David Mangoda uphiwe indlu ngohulumende mhlazi ku-7 kuyona le inyanga ngelanga ezathonisa udaba lukaKasukuwere lokuthi ancintise na kukhetho kumbe hatshi. UMangoda wanquma ukuba uza kupha isinqumo ngeviki ezayo. UKasukuwere uthe nxa uMangoda engaphikisa ukuthi waphiwa indlu ulakho ukwethula ubufakazi ngoba elabo. Lokhu kwenzakala sokulabaningi abathi uKasukuwere engangena kukhetho ulakho ukucupha amavoti kamongameli Emmerson Mnangagwa okungabangela ukuthi kube lokhetho lwesibili i-runoff kumbe anqotshwe uMnangagwa nguChamisa. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena ubona kuyowela ngaphi induku loqaqaqo.
Ku-presidential lana umncintiswano lo phakathi kwabantu ababili ngubaba omongameli u-Emmerson Mnangagwa nomfo wethu uChamisa ukhetho lokubona abantu bababili. As for uKasukuwere, ubaba uKasukuwere uyeza nje yena if ngabe bengikwazi ukuthi ngixhumane noChamisa bengizomu-advise ukuthi hayi yenza konke ongabe akwenelisa ukuthi umake sure ukuthi uKasukuwere ukhona ekhethweni ngoba uzomsiza phela uzosiza ukuthi amavoti amaningi alaba kade ngaya maybe kuzanu abeseyehlela ngapha kuKasukuwere funa ngomusa wenkosi besethola ichance aphumelele aye ku-50+1. Kodwa mina ngombono wami ngokukhangela nje ezepolitiki la kuleli lizwe ngikhangela lokho kwenzeka ngo-2018 ngikhangela lento okwenzeka ngo-2017 ngikhangele lento ezenzekileyo manje nge-nomination lama-campaigns la ayenzakalayo ngiyibona ingathi yona le i-situation esibhekane elayo manje kuzofana leka 2018 kuzophuma waphuma ngo 2018 ngaphandle le eka Khasikwebe ingasebenza maybe singagcina sisiya ku run off kodwa bangamvalela phandle forever sizoba lenkinga ikho ngithi uthamisa ngabe uyenelisa ameke sure ukuthi uya supporta indaba ka Khasikwebe ukuthi aqhubeke run ngoba uyabe zomsiza kakhulu kwezamabandla izophuma izana ngenxa yokuthi uyabona izinkinga ezikhona amabandla akwaziyo ukufielder throughout the country angu-2 izana le MTC la amanye amabandla ahlulekile ahluleke okubuhlungu kakhulu amanye ngiyawazuzisa ngoba vele ayichallenger indaba ye 1000 the MP but amanye afana labo MTC ibandla lami akubuhlungu ngoba sama lapha sathi sayisupporta 1000 so kufikile isikhathi manje sokwehlula so why izana izophuma ungabheka i-TCC kobulawayo base court manje ingathi inkantolo kumele irule ukuthi i-12 liyana ya register ngesikhathi or after isikhathi angazi ke asilinde ujudge uzoyikhupha i-judgment yakhe ukuthi kuhamba kanjani bangayikhupha leyana i-12 liyana uyasibone la sokulenkinga liyana indaba yama-double counts siyibonile ku-2018 ukuthi especially kobulawayo South i-TCC ngalesi sikhathi MTC Alliance yaluza ibulawayo South ngenxa yalokho
sibone ibandla lenu ele MDCT amalunga abalisa isikhulumeli bececebuka bese yakuzana uPF kanti kungakwenzakalani ebandleni
angiyabonga msakazi bengithi uzongixolela ungangibuzi ngalo mbuzo kodwa ngoba usufikile angiwuphendule hayi angazi sibili okunye angeke ngikukhulume ngoba ngithi ezinye izinto ziyabe ziprivileged into engabe ngizithole ngeposition engilayo and angithiwa ngimvume ukuthi ngikhulume kodwa ngokubona kwami nje lento ezikhulunyiweyo uzobona ukuthi abahlanganisa umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labana abayi-10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi uMongameli ukwazini ukuzibhadalela kodwa wehle ukubhadalela ama-candidates uWitness Dube uthe nase-rechasing akasakwazi ukuthi engenza kanjani I think ibandla kwamele izinike isikhathi ukuthi lithi lime phambi kwesibuko sibili lizivuke kahle ukuthi kanti yini eyahamba wrong ayisikho lokho okukhangelelwe ngabantu and kwenzeka ngesikhathi esibi abantu bekhangelane nokhetho kodwa ngiyathemba ukuthi yibo abavunyelwe ukuthi bakhulume on behalf of ibandla.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngona.
Asambeni madoda siyovota.
Obe ngumkhokheli wesonto yezayoja umfundisi Ezekiel Guti usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla somqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira eloba ekhasini lakhe leTwitter izolo. Ugudi ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Kodwa bakhona abasola isicoco esiphiwe uGudi ngoba wake wazisa uZulu ukuthi wayengafuni ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakungamelanga asuke embusweni lanxa abanye babesithi usehlulekile ukubusa ngaleso sikhathi. UGudi wathi kumele uMugabe abuse aze ayekufa ngoba kulilungelo lakhe. UGudi waphiwa umhlabathi wokwakha ikolishi eBindura ngumgabe lanxa ikhansili yalelo dolobho yathi akukho emthethweni. Sibuze ucubungula izombusazo womnumzana Efidlela Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lanxa mhlambe ngake abe ngumuntu omuhle kubo bonke abantu amukeleke kubo bonke abantu umsebenzi wakhe kusuka le muva wobufundisi ubufanele ukuthi umuphe ilungelo lokuthi ahlonishwe ngendlela le okukhulunywa ngayo ukuthi uhlonishiwe kodwa ngendlela osekusetshenziswa ngakho ukuhlonipha abantu lokuthi kugcina kuhlonitshwa abantu abangafanelanga bahlonitshwe kwenza ukuthi lesi sicoco lokuhlonitshwa kungabi lesisinto lesabantu akade bekhangelela ukuthi singaba khona kodwa abantu ababe benze njengaye bebelesikhathi eside njengaye besemsebenzini noma yuphi umsebenzi kungakhathaleki ukuthi wuphi lowo msebenzi kumele babe ngabantu abamukelekile ukuthi bahlonitshwa ngabe ngolinde izinyamazana abe ngumuntu osebenze ngamalungelo abantu abe ngumuntu wayesempini abe ngudokotela abe ngunesi abe ngutitshala abe noma yini kumele kwamukeleke ukuthi ahlonitshwe ukuthi uyi-national hero
Udaba lwamaqhawe siyazi ukuthi luyahlupha elizweni nokuthi iqhawe mbani kumele likhethwe ngubani into ehluphayo kakhulu ugodi ungathi ubefanele yini ukuba liqhawe
Kuyahlupha kakhulu kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe kususwe ebandleni lezanu PF kususwe emabandleni ezombusazwe kwenziwe ngabantu abazimeleyo abakhethelwe khona lokho abangakhethi ukuthi umuntu ukuluphi uhlangothi abazalandela kuphela ukuthi usebenzele isizwe usisebenzele ngendlela enhle kuleyo ndawo yakhe lapho akade esebenza khona ngokuba okubi ukuthi esikubona njalo nje abantu abahlonitshwayo ngabantu abasuka bengabantu bezanu PF besebenzele izanu PF kumbe indlela athizeni bengabantu abakhuthalele okwezanu PF akusonto efaneleyo ukuthi ilandelwe leyo ngoba phela izanu PF lelizwe kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo kakhulu kumele umuntu ahlonitshwe ngalokho akwenzele isizwe noma engenzelanga izanu PF okuhle akuthi ukuthi nxa engenzelanga izanu PF okuhle kanzelanga isizwe lelizwe okuhle izanu PF lelizwe sonto yodwa ngakho ke kumele kuguqulwe indlela amaqhawe abahlonitshwayo abahlonitshwa ngakhona lokuthi bakhethwa ngubani kuthen
umnangagwa siyambona ukuthi ugcwele ndawana yonke lasemasontweni ubhoda ngamasonto udinga usekelo phambilini kokhetho singathi akwenzileyo lokho kungaba kuyindlela yokudinga amavoti yini kumbe kuhlangene nje ngezinye indlela bekuyinto emele yenziwa
indlela vele okwenziwe ngakhona ngalesi sikhathi lanxa ukufa kungalendelwa kungamelwa ukuthi kuyabuya nini kodwa ke vele nxa kufike ngalesi sikhathi ukuthi kuthiwe ukhethwa ukuba liqhawe lesizwe national hero kakusoze kubalekelwe ukuthi kuyindlela yokukhankasa ngoba vele kusuka kwasekuqaleni kuyindlela yabo yokukhankasa kuyindlela yokuhloniphana bebodwa bengabantu bezanu PF ayisonto esebenzela wonke umuntu ayisonto yesizwe sonke hayi kusuka kwasekuqaleni vele kayizange yahlonipha abantu bonke ihlonipha beqembu lezanu PF ngakho ke nxa kusenziwa khona lokho ngalesi sikhathi se-election abantu vele bazabe bekubona njengendlela yokukhankasa ukukhankasa akubalekelwa lokho
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo ubeqoqa le studio 7 ecingweni ekwabulawayo Ikhansili yakobulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue okusobala ukuthi bavela kwezinye izigaba zelizwe njalo bahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila ka-Ward 1 enzikini yedolobho uthi Abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona njalo bayachaya amapholisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abalalwazi ngokuchaywa kwamapholisa kamanisipala kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa bachaya intatheli zindaba. Kuleyi indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma labo ababe bhaxabula ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela Asizweni uKansila Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Yalo laba bantu sivele nje bazo nje izifuna umthetho. Babuya lapha babezela khona kuwe makhona le ndawo lapho bathethe khona ngashiya kobulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela izalo PF kudwa eParliament ebulawayo central ukuthi angucharuka. Uthona ebalayini kule kwafana ebafake emgwaqweni ukuthi bebloke umgwaqo. Esebesiba izikini. Yalo lonyaka laba bantu bagijimise amapolisa ekhansila ukuthi omakhokhoba. Eyasethusayo ukuthi sokubona ukuthi begijimise amapolisa ekhansila. Sakwabotshwa bona amapolisa ekhansila. Amashano sivili aze haya thinta bathe ibeyi ekani sibidorop so vele nabantu abangandi manje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu PF ujayele khona
nxa sithi ibandla lezanu PF sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane labo yina bebandla lezanu PF njalo bathini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha lobabusibana wazama banehlula ngoba bamtshela otsharuka lapho ukuthi hayi wasebenzisana lesishono otsharuka ukuthi uya kuzotora burawayo ilibala alisebenzisayo ubabusibanda uyakwazi yaze yadiscussa ngithi ku-joint operation command at provincial level chaired by the uminister umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lii bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwelumsibulo welizwe mina uSibanda ngiyamzisa sibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo akavuma uBulawayo afbulawayo amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi bulale lidorobho
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlwangudlwangu amapolisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokhu njengecouncil
awangizobangabantu phela ukuthi owathi ipolisa likamani isiparati wabotshwa yini wayi bona bengabantu khona fana ngoba akhona amafleg bayatho ukuthi ngama-vendors for ibill akhona amafleg khonapho yindawo bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into kumele bebeyazi ukuthi abantu babobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli ungahlali kusisela kambe kube lebhodo elingahlalekile
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela kumbe ikhona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa njengoba ngithile dadewethu sisabe silama laba abasisebenzelayo becouncil amapolisa kuhambe ngendlela abayitshaywa ngayo vele ngiyazwa ngayo laphana kambe kulo muntu ongazisacrifice impilo yakhe
sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli awaku-ward 1 kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi
bakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje zifuna kudala abantu bakobulawayo ukhethe ukuthi ngafuna ukukhetha ubani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobho labo lamakhosi sengamvoteli kabayemnabele ebhokisini umuntu enaleyo
sibonile emfanekisweni exotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke laba abantu bebalefa
into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakobulawayo basebe sithi no thina sizayenzani sizabhadala kwomanisipalay sizamelethi ikhansil isikhiye sikhali sokubhadala bayami ukubhadala imali kumalendi parel ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni PF so abanye bana laba abalileyo ibade bedudule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything otha BCCS 3 sinjezana baxotshela kathana so sensibanzi ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sikhanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangalandawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho abayela ngaphandle khonapho
ezitalini balala khona ngikhuluma balala khonaphana uyabulalela nxausihlala emagwedo anti wagekisi abuyela emagwedo okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathalwa ngamabhasi bazofakwa khonaphana abahlala emagwedo yila abade sebexotsha bengabantu bezamtiye khonaphana
lo ke ngukhansila Mlandu Ncube okaward 1 enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 kwa manje ke sizwe siphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aseyale ukupha imvumo ibandla lezanu PF yokwenza imihlangano kule bandla le-CCC. Umabhalani kugatsha lwendaba zekhaya umnumzana Gerald Gwinji utshele iphephandaba leli ukuthi amapholisa avimba imihlangano yebandla lezanu PF engamachumi adlula isithiya ngalombili 86 kule mihlangano yebandla le-CCC edlula amachumi ayisithupha 65. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo uSindiso Hlazo otholakale phandle kwebhawa efile ngomgqibelo ekhwekhwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, 57 sithi abendlove namandla endlala sezansi ziyanle sitilo sizosinyama samphakalo. Siyabingelela mpela, siyabingelela baqinisile mpela abadala amabe sithi imbuzi yomnyanga ikhathi landela ikhanda. Hawu Dube Mfoka Mthembu, hawu nkosi yami, heyi hawu waze wasiphoxa phela. Usho ukuthi noma kade wena usuyehlulekile ku-MCC le ukhalele kuya kwi-ZANU PF namhlanje ngosukhuluma mangangaka ukuthi wena i-ZANU PF ilungile ilunga ayi wena sindo ngokwakho lokokusinda ungazokhuluma utshela abantu amanga mpela ilizwe lonke lilalela amanga kuhamba amanga kuhlaza joko ha wena namhlanje ngosukwazi ukumela i-ZANU PF lokhu izolo kade uyibona uyigceke uyigceke uqinisile vele umfoka sibandi ukuthi le nto yabonakala kudala vele yacaca kudala okwempahla yembuzi ihamba laphana ukuthi wena vele uzaphenduka uyinyoka uliluma liphozisa wena mfoka Dube ungazositshela ma wena namhlanje ngosukhuluma nge-ZANU PF ukuthi yezeso iyezanga mina kodwa vele ngisakhalela imigwaqo bengisuka eBulawayo ngisiya eCholotsho la ngizalwa khona umama Matric mgwaqo yangikhona ifile ngikaye to Bulawayo mgwaqo yangikhona ifile flabus sihlalatshani khona lekubomalaka inkomo emgwaqo yangikhona ifile hayi ZANU PF alizama ubona kahle kahle ngiyaninqusalani lonke bantu bakithi isitshi esikhulu kakhulu esasezimbabwe i-ZANU PF please ngiyalicela lizame ukuthi noma lisiyafaka uchawe nomhlazi ngama-23 uncwabakazi asamele sekhiphana isitshi aleso siyi-ZANU PF yiyo kuphela into kufanele sile lawo bantu bakithi ngiyalicela mpela masiyavota sibonele ukuthi i-ZANU PF iyaphuma siyihloka out asiphinde futhi sikhulume nge-ZANU PF phezu kweminyaka engama-43 isehluleka hhayi i-ZANU PF siyayikhipha mpela ngomusa langothando luka uNkulunkulu uJehova uyangena kunini abantwana bezimbabwe bekhala nge-ZANU PF ayisuka
Studio 7 besitshela lisiphuzele lapho kuziyambi ziyambi ukuthi kathi njengoba upresident ekhuluma ngokuthula yena uminister of police engakwenzi lokho so kusho ukuthi amapholisa akontrolwa ngubani ngubani okontrola amapholisa bangaba amapholisa akhona ehlula umkhokheli wabo abeke phansi musi ayehlulekile amapholisa ezimbabwe ayehlulekile njalo i-ZANU iyekele ukunikeza amasupporter wawo ama-uniform epolisi ukuba eyenza izinto ezimbi iyeke i-ZANU ukunikeza amapholisa ama-uniform siyakwazi ukuthi laba abayenza into ezimbi akusiwona amapholisa ngama-supporters athola ama-uniform ku-ZANU PF zihambi zihambi akabeke phansi Paul Unyathi ababeke phansi bayehlulekile
siyabingelela e-Studio 7 siyabonga iye kuyadumaza kakhulu ukuzwa inkulumo esikhulunywa ngo-Witness Dube bebezikhulumele ze-MDC ukuthi babekhuluma kangaka labo Dr. Simonzora bejabula besathatha ama-ofisi avesti yawo sawenye i-MDC yabothwangelayo bethatha kwasani konke okungo-MDC bekhothisa abantu bezithi bona bayi-MDC bayi-opposition bekwazi bayi-ZANU uqobo lwayo so njengamanje babona baku-election vele ukuthi ngeke bathole lutho ngoba amazimbabwe kuyona izilini sebebona ngcono bebuyele ekhaya ngoba vele sala esigabeni so njengamanje yena umongameli wabo yena uDr Mzora la usazobuyela into esuke ingicasule kakhulu mbe ibe ngumbuzo ukuthi zonke lezi abazivutha ku MDC le yabo Tsvangirai sebezithatha zonke bezivisele back to ZANU-PF asokudlala ngamaZimbabwe yini na amaZimbabwe ayifundi ipolitiki yeZimbabwe ukuthi ingcole kanjani ukuthi iZANU ithenga abantu baseZimbabwe ukuthi bezenze iopposition kanti bona bajika ngale beyiZANU iopposition i-1 triple stick kuphela mawufuna nje inkululeko ehlukene leZANU futhi elithusi lokho kwama-opposition konke lokho kukhona lokho kuyiZANU konke akula opposition engaso ZANU iZANU konke ngama-department eZANU wonke futhi elithusi yi-pew opposition ungavotela uChamisa uzalibona uchezo oluhlukene lwezakhe kodwa ungabuloku khothizeka kona okungama-opposition okukhona lokhu kufanele ujabule ukuthatha ivoti lakho lifaka kuZANU siyabona
sithi gum ngihlelele sibulisa abantu izithandwa zenkosi kuba nzima bantu bakithi ma uzathi wena uyi-politician ukukhangela ukunoda kuba nzima ma ukhangela ukunoda yikho ke into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngabantu abangomaluma bephozisa wena uthi sihamba lindlela siyindela indlela ilameva iyahlaba uthola umuntu ezesiyatshintsha ubuyela khonapha edakeni lapho bephakathi kwalo udakweni lameva umuntu kathi ma uthi siyatshela abantu kade ukuthi i-preaching yalaba abantu laba abaphuma kuma-opposition besiyangena izandla kutho ukuthi badle i-preaching yabo liyana bebeyi-preacher bebetshumayela liphi ivangeli batshumayela liphi ivangeli ivangeli labo alilaqiniso ivangeli yiko abantu ngeke bephinde belithembe bantu noma ungazinambitha unambithe ukhulume inani abantu ngeke bekuthembe kanti ma uzaba lunwabo unwabo olungena phakathi kwesihlahla lumhlophe luthi lingafika emahlambini oluhlaza lube luhlaza kanti wena uyabe usithi wenzayo hhayi abanye abantu laba abakupolitiki laba ubunzima ababuzwanga ubunzima yebo ye uyazwa abantu kuthiwa abantu babotshwa thina ezabotshwayo siyakwazi ukuthi kunzima kodwa sizanga sajika angizanga ngitho langelanga lokuphupha ngizibone mina siyahamba neZANU-PF so laba abantu laba abamana besibazinwabo betshintsha uzokuthiwa sesiyangena hlala phansi uyehlukane ma uklini hlala phansi uyehlukane lani lokuba yisikwaba kanti ma ungathi wena hhayi sendiyitaka upolitiki kulani kunokuthi wena uthi ma uthi usithi ususiyaretire phela laphana usesiyagugela khona then wangena kuZANU uyajoyina i-contract akusaphunywa ungaphuma siyatela thank you babantu
Studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka ya angivele ndilele phezu kwedala ubona le nto yokuthi ibandla le-MGC liyaqepheuka leli bandla liyaziwa ndidala nakudala nje ukuthi lona belihle lani leleZANU-PF akumangazi futhi basazoba khona asazoqeqekuka futhi sizazosifike nje ekhethweni kunzima laba abantu bazenza ukuthi basibe-disturba nje ukhetho into yabo le iyabhora ngoba bona ba-disturbe ukhetho ngendlela ezilukile leyiZANU-PF iZANU-PF kwenza konke lo so manje ithetha imali yakhumbathisa lo ugube lo lamthatha manje kuyalandela abanye kuthuluzokuwa beke nje zobona nje into yaziwa nje ukuthi ubandla elihlelekileyo nje li-right nje ele-TPC ubandla leli-TPC ngiyabona abantu ubuningi babantu abakagaqabacacelwa kahle ukuthi kahlahle le bandla liqhamuka leli bandla zaqala sesiyi-MDC alliance kuqala maligada sabuphethwe ngubaba uMorgan Tsvangirai njengamanje siliphethwe ngubaba uChamisa yili bandla elihlelekileyo yili bandla engibona ukuthi mhlawumbe lingayenza ngcono kule ZANU-PF ya zathi nje thina singabahlali beZimbabwe asivotelene nje thuma ey'ntweni eziningi lezi if nayo uyahluleka yila esizokona khona ukuthi okay manje singapheka kulitisayide ngoba hhayi ukubheka kuZANU-PF kubanda kudlala ngesikhathi afana kudlala ngesikhathi ngoba hhayi kunzima loba kuzethisa umuntu singaphezu kwandle kuya kuyiyo yathi umuntu wabulala abantu kusithi
basakazi abahle nabalaleli abahle ake mbonge nje ukuthi isithoni lesingabaphilayo uhlale phezu kwendawo awu ngikhuthaza ukuthi siyevota nini mhlaka 23 yikho kuphele ngokukhuthaza ukukhulumana ngokuthi lo ngumshona ngumndebele eselizweni elilodwa usifakwa amazwi angomakhelwane engikuqinisayo mina ukuthi asihambeni siyevota votela omfunayo kungela kuthandabuza kungela kufoswa ngokobanjwa ngamandla votela omfunayo awini uthokoza adliwe udane akulandaba 23 kulokuwina okuthize usilangene ezimvili inkuzi esibayeni iZANU-PF le-TPC esihambeni siyevota so sike sikhipheni udivesi phakathi kwayo usezandleni zethu lokhu ukuthi sikwenze nje
yeah. Lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ku +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Ikhansili yakobulayo ithi siyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho okuthiwa ngabebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.